Lanxa bedonsa nzima abantu empilweni, abanye bathi ukukhala kusizi, oqathele ukuphuma lamacebo okuphila phakathi obunzima bona lobo bebonga umdali ngesipho sempilo. Umnumzana Terry Ngulube ngudokotela uthi ukhangelele ukusiza uZulu odubekayo lonyaka.
Yangiye ukuthi ngikwanise ukuthi ngiphakamise abanye abantu abangayenelisiyo ukuba le zinto. Ukubhadala ukuthi ngibhadalele abantwana i-school fees abangakwanisi ukuthi abazintandane abangakwanisi ukuthi bayenelise ukuthi babhadale i-school fees lokuthi baphakamise impilo zabo.
Iningi kalinaki ngodubo lemali lisebenza lithiya phambili njalo bathi abantu abakhangele okuhle abangakwenza ngempilo zabo. Unkosazana Francine Thomas ngomunye wabo.
Sihlale si-positive, yonke into esiyenzayo always look on the positive side of every situation and always be happy. I'm actually hoping that I'll finish my studies. I'm doing my studies as well.
Umnumzana Hudson Simbarashe ngumculi olodumo kobulawayo, yena ke ukhangelele impumelelo enkulu kulomnyaka.
Ngiyathaba kakhulu, lami ngingenile ku-2020 kodwa futhi njalo umnyaka lo ka-2020 ngikhangelele ukuthi kona hayi i-music yangithi izaqhela sibe ngama household names the world over. Apha mengisebenza esifithwe 8 songs that is melele nje ukuthi kona sifike emaphethelweni ka-2019, but soon as I hear this call.
Kukhona abathi umnyaka ophelileyo ka-2019 wawungamubi kakhulu kubo ngoba kukhona okwabajabulisayo lenzuzo abayitholayo njalo.
Mina igama lami nguDingani Mpofu Nyandeni, insizwa yezinsizwa. Yes, u-2019 ungihambele kahle kancane, ups and down, but what I'm glad of, ngithole i-award e-Rainbow Hotel as the best barista in Zimbabwe. Lokho nami kunjabulisile. But ku-2020 into engikhangelileyo ukuthi nami ngithole umuntu wami, ngibe nomfazi, ngibe ne-coffee shop yami, nami ngenze ibhizimusi, ngibe nesikolo sokuthi futhi ngifundise abantu ukwenza amakhapachino, amalathe, amadizayini.
Unkosazana Beverly Mpofu ngumbalisi uthi iholo lakhe lincane kakhulu njalo yena lonyaka uyachiya umsebenzi ayedinga amadlelo aluhlaza.
Isifiso sami sika-2020 ngesokuthi ngichiye umsebenzi wobubalisi welakithi, ngibhalele kwamanye amazwe njengabo-South Africa, Namibia, ngidinga umsebenzi lapho kule mali engani ngcono khona, engani sathenga khona, kumbe ukuqala ibhizimusi lokuthengisa izinto zenalezi ezisetshenziswa ngabantu nsuku zonke ezinjengabosepa, mafutha.
Amaphupho okuphumelela khona kuningi labantu umnyaka omutsha ka-2020 esesiwungenile, kodwa amanye azahlala engamaphupho nje nxa isimo somnotho singaguqukanga saba nobubelo. Bathi akulankwali iyaqhondela enye, kunjalo la kuZulu weZimbabwe lo lalowo uyazibonela. Ngimele studio 7 kututhi zethu nqa, igama lami ngeza Jesus Banda.